Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibongeke uJonga Khandemiri obesiphakulele indaba ngolimi lwesiShona olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolesithathu mhla ka 29 kuMbimbitho 2023 nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Amazwi la umnangagwa uwatsho ePaula okusemthethweni.
Umongameli Emerson Mnangagwa ukhuthaze abamabandla ezokholo ukuthi angavumi ukusetshenziswa ngamazwe entshonalanga ukuphambanisa uhulumende owakhethwa ngabantu. Bayasisola abantu abaningi isikhulumeli sikamongameli weZimbabwe umnumzana George Charamba owethusele intatheli izindaba ngokuzivalela ejele. Umsekeli kamongameli weMelika unkosikazi Kamala Harris ophakathi kohambo lwakhe kuzwekazi le-Africa uthi eleMelika lihlela ukuthuthukisa abesifazane abaqhuba amabhizimusi kuleli zwekazi phansi kohlelo lwebhiliyoni eyodwa yamadola $1 billion. Zonke lezi indaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Abantu abaningi bayasisola isikhulumeli sikamongameli welizwe umnumzana George Charamba owethusela intatheli izindaba ngokuzivalela ejele. UCharamba uthi kasichiyane lokubhala ngophenyo lwenkohlakalo emsebenzini wokuthenga lokuthengiswa kwamatshe aligugu awegolide olusemfanekisweni wedocumentary owethulwa ngumsakazo kamabonakude oweAl Jazeera. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Iningi liveza ukukhathazeka okukhulu ngokwethuselwa okwenziwa intatheli izindaba nguCharamba. Omunye wabo ngumnumzana Njabulo Ncube, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum.
Kuyasimangaliswa ukuthi khona kusekulabantu abahulumende abethusela intatheli izindaba ngemva kokuphuma akofanekiso weAl Jazeera ekhuluma ngothuthuva olukhona ezweni. Hayi, asikukhwa bithi lokho, siyabaxwayisa ukuthi abachiye intatheli izindaba zisenza umsebenzi wabo. Umbukiso lo weAl Jazeera awukapheli, leli lihlandla lokuqala, kusese lamathathu aseleyo, abakereme bekele intatheli izindaba zisenza umsebenzi wabo.
UNcube ulandisa ngamanyathelo asebewathatha ukumela intatheli izindaba.
Sesihleli phansi, saloba ugwalo, statement. Sisura loko okwenzakalayo sitho njalo ukuthi khona khona labo abalethusela intatheli izindaba abaphumele egcekeni besenza amabizo abo bengasebenzisi amabizo angasiwabo indawo bezifihla nxa besitho ukuthi intatheli izindaba zikamaka. Umfanekiso lo akukapheli ukutshengiswe bona sebegijima sebesola intatheli izindaba.
Umqondisi wenhlanganiso ekhankasela ukufundiswa kukaZulu ngesisekelo sombuso eye hashtag this constitution, unkosikazi Abigail Mpambi uthi lokhu osekusenzakala elizweni kulusizi.
Okusalayo ukuze lindaba iqondiswe kumbe ilungisiswe kumbe ibe lesingathi khona khona i-logical conclusion, kufuze abantu bafunyelwe ukuthi bakhulume, kufuze labo kufuze bedefende bekhululekile. Hashi lokho esesikuzwayo ukuthi kuthiwa khona hayi kulabanye abayithuselwayo ukuthi mhlawumbe bazanyamalala, mhlawumbe sokufuze bebanjwe ngamandla ukuthi bengakhulumela indaba, hayi lokho akuqondanga.
Ngokumqoka umphambi uthi yikuxoxisana ngokuvezwe yi-documentary ye-Al Jazeera, hatshi ukwethuselana osekusenzakala.
Ukuthi sithi abantu bengakhulumile angakho, ngibona ngathi kuza khanya ngazathi mhlawumbe kulomangoyi esimcathisileyo laphayana. Kodwa ke hayi, ngibona ngathi inkundla ivulekile lapha ukuthi abantu bakhulume, abantu baxoxisane, abantu babone ukuthi mhlawumbe kuyini okufuna ukuqondiswa.
Enye ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi ye-National Consumer Rights Association NACORA upha umbono wakhe.
Ukuvimbela imisakazo labasakazi ukuthi bakhulume, ukuthi baveze lokho okwenzakileyo, lokho sikubona ku-Al Jazeera, kusoze kwenze ukuthi iZimbabwe iphume phakathi kwenkingelazo. Sile nkohlakalo enye enkulu okunye okumangalisayo edinga ukuthi lwiswe ngokuphangisa. Ngakho-ke kulokuthi kuvinjwe amaphephandaba kumbe imisakazo ehlukahlukeneyo ukuthi ikhulume ngalokho okuvezwe ku-Al Jazeera, uhulumende kumele alandelele labo abaqanjiweyo ukuthi babenza inkohlakalo.
Imizamo yokuthi uTsharamba achasise akuchoyo ngalokhu kwethuselwa ibe liphutha, njengoba ubengasabeli ucingo lwakhe njalo engaphenduli le mibuzo ayithunyelwe ngendlela ye-text message. Ukwethuselwa kwentatheli zindaba lokhu kuza kungensuku zatshwala uMnumzana Jonathan Gandari wogatsha lwezokukhitshwa kwemibiko etshele umhlangano obuqoqwe ngabenhlanganiso ye-Media Alliance of Zimbabwe, MAZ, wokubonisana phezu kodaba lokuvikelwa kwentatheli zindaba ngesikhathi ziqhuba umsebenzi wazo, esithi uhulumende uyaluqakathekisa udaba lokuthi zisebenze ziphephile. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthe abamabandla ezokholo alomlando wokubona ukuthi ilizwe liqhuba ukhetho kumumo wokuthula lokuzwisisana ukuze impumela yalo yamukeleke ngozulu waseZimbabwe kanye lasemhlabeni jikelele. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amazwi la uMnangagwa uwatsho ePaula okusemthethweni uhlelo lwabafundisi abazibiza ngokuthi Pastors for EG, okulapho aphiwe isicoco ngabeZimbabwe Union Council of Churches sokumbonga ngalokho akwenzela ilizwe ngesikhathi sempi yenkululeko. Umongameli uthe uyathokoza ukuba icula leli selitshengise ukuba abezokholo labo balesabelo hatshi ukwelusa izimvu zikaThixo kuphela, kodwa nasekubuseni kwelizwe, njalo uhulumende wakhe uzimisele ukusekela abokholo kukho konke abakwenzayo. uMnangagwa uthi akumelanga abozokholo bayengwe ngamazwi angentshonalanga awathi alwisa ukugengula umbuso okhethwe nguZulu.
Lingavumeli ukuhugwa lokusebenzisa ukholo ukwenza umsebenzi walabo abasizondayo. Labo abasemazweni asentshonalanga balamazwe abo.
Umhlangano lo ubanjaniswe lokugcotshwa kwabafundisi abatsha nabakade bephiwa incwadi zokutshatisa abantu. Owacala umbuthano wabafundisi laba ngumfundisi Idirashe Dongo othi bajonge ukuba abafundisi bangene kwezombusazwe besekele umbuso kaMnangagwa. Kodwa abanye abafundisi abafana nomfundisi Tom Duchel owe-Celebration Center kumaziki asanda kwedlula wakhipha ividiyo esithi amabandla okholo kakumelanga aseke lezombusazwe. Omunye umfundisi webandla le-Baptist Church uMnumzana Francis Masetsa uthi loba nje abezokholo belakho ukusekela inkokheli abayithandayo kumele bengenzi lokhu kube sobala ebantwini ababakhokhelayo.
Isonto ishumayela ikakhulu ngokuthula, ukuthi kube khona ukuthula elizweni. So kusho ukuthi nxa kukhona okwembangazwe, abantu besilwa, abantu beshana, belimazana ngokombangazwe, isonto ingangenela phakathi. Njengoba vele sikwazi ukuthi isonto susela kudala ayaba le-critical role, sibile ukuthi kube khona lokuthula, ukuthi abakhokheleli ama political parties kuenda onye.
Loku kusekelo kumfundisi Simbarashe Maringotsi othi umsebenzi wabafundisi wokuthandazela ukuthula.
Ukuqakathekile ukuthi njengebandla sithandaze kuNkulunkulu ukuze kube lokuthula elizweni, ikakhulu ngesikhathi sama-elections. IBhayibheli lona lithi kumaHubo 29 verse 11, uNkulunkulu uyabusisa abantwana bakhe ngokuthula. Kodwa njengabantu abahlangana labantu abaningi emasontweni achiyeneyo, ibandla lilomlando wokufundisa abantu ukuqakatheka ngokuba lokuthula. Akumelanga sibe ngabantu abathandazayo kuphela.
Ingcitshi ezicubungula ezombusazo zithi abe-pastors for idilo banje besala ukuba badingela umnankagwa usekelo kukhetho olukhangele ukuqhutshwa ngoNcwabakazi lonyaka, kusobala ukuthi ngabanye abakunhlelo esezibunjwa kunhlangothi ezishiyeneyo zempilo ezigoqela abo-teachers for ED, nurses for ED, mawindi for ED, mapostori for ED lezinye. Nimeleyi 27 nisiharare nimlondolozi Ndlovu.
Ababalisi besikolo seMbalibali esiqintini seCholocho South bathi bathwele nzima besethuselwa behlukunyezwa njalo bentshontshelwa impahla yabo yizigangi ezaziwayo esigabeni osokusenza bafune ukuthiya ukufundisa kulesi sikolo. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasibanda.
I-Studio 7 ethele isikolo seMbalibali Secondary ukuthi yezibonela ngokwenzakala kulindawo kulandela umbiko yodlame. Yathola ababalisi beManzonze bekhuluma ngokuthiya ukufundisa kulesi sikolo. Umphathisikolo uNkosikazi Gawule uthi balala okomvudla ngokwesaba.
Hayi, lapha sileyo hlupho sibile secondary ngale. Kukhanya kulabantu abavandalayizayo indawo. Lanxa sikhona khona ngale babuya begoqoda belayitha amathochi. Into abazenzayo vele basibulalela singavele siphume babulala amawindi babulala ikhotheji nalani silayo. So khathesi sihleli nje sihlezi ngapha eprimary yikho lapho esivele si-accommodate khona. Bayangena even khona beprimary sebeke basingenela iinkukhu zesikolo bethatha bebulala. Ayi vele into zangikhona hayi iMbalibali ayifo sale.
Kuya phambili uNkosazana Gawule esithi ababalisi bakhe abaningi sebefuna ukuthiya umsebenzi njalo ubona ngani izikolo zingavalwa abaphenduki abaningi.
Ngendlela okuisimumo wangikhona yona hayi sebengabaleka sibili ngoba labo bazikhulumele ukuthi akukho safe lapha iy'mpilo zethu zi-at risk ngoba ungakhangela indlela okwenzakala ngakhona. Kodwa-ke abakwenzayo kukhanya ngabantwana nje abancane abayaziwayo esigabeni. Angazi ukuthi uhlupho lwakhona lungaphike kuthina abantwana laba kumbe babanje kumbe bahanjiswe emapholisi.
Umbalisi waleso sikolo uNkosazana S. Moyo ngomunye othi akasela ntshukuntu yokufundisa eMbalibali.
Ukuba ngumbalisi asocala silapha sizama ukunika ulwazi abantwana ukuze bafunde bebele kusaselingcono kodwa sesihlalele evalusi. Umuntu uyarethwa la kungela muntu ozamvikela. Yikho mina vele sengifuna ukushiya isikolo lesi. Abazali bayazazi izigebenga lezi kodwa bayesaba ukulwisana la.
USobhuku Mahlanza walesi sigaba useke watshaywa kabuhlungu izigebenga lezi ekhuza ukuthi bengahluphani lababalisi.
Bayenza yonke into abayifunayo amawindi sesithenge kabili belokhu bebulala. Yikho thina sesisesaba abantu bethu banjangamanje bayavukela etholweni sesibhedlela njengasetholisa amafesi abantu abangabayenzayo sesizamile sibe ngazo zonke indlela. Sizamile ukuthi sibhale incwadi sayinikeza amaphoyisa kuyena omkhulu wamaphoyisa sayinikeza lo major in charge wayehluleka layo ukuthi kwenzakalani. Nxa kungabuya kumbe irayoti ikizosethi igenge yabafana lapha ibone ukuthi kwenzakalani ngoba bahamba bephethe isikhathi bahamba bephethe imkhonto bayakwazwa bayabulala.
IMbalibali Secondary School yakhiwa izalwana zakulindawo ehlala eSouth Africa. UMnumzana Nqobile Ncube ngomunye wabanye ababuthanisa imali yokwakha lesi sikolo.
Thina sasebenza nzima sahlanganisa imali ukuthi sikhele abantu bakithi i-secondary school ukuze abantu bethu bafunde eduze. Nxa amatitsha esehlukuluzwa izigeleke eqemasinya so utsho ukuthi siyadlala phela. Isikolo lesi silomnyaka owodwa kuphela sakhiwe. Uyazi ngizwa ubuhlungu kakhulu njengoba amapholisa engavuni ukubopha abafana. Asisakwazi ukuthi kumele senzeni. Abazali bethu bayahlupheka ekhaya ngenxa yezigebenga zona lezo.
Isikhulumeli samaphoyisa eMathelane North Province Inspector Banda uthi kakatholi umbiko onjalo ovela eCholocho.
So far I haven't heard that. That's why I'm saying maybe ungasendela ukuzini information on leyo via WhatsApp. Kuzaninginami isikhathi sokuthi ngibe ngikhuluma labo abeCholocho. Ubone ukuthi how far what's really going on.
Izakhamizi eziningi zithi zibhekane lohlupho olukhulu njalo ikusasa abantu babo isimnyama inxa ezigebenga lezi ezaziwayo kodwa ziyesaba ukubakhomba ngoba izigebenga lezi ziyachaya njalo ngeke balwisane labantu abahlomileyo. Ngiyimele Studio 7 eMbalibala eCholocho South, igama lami Ezra Jesus Banda.
Umsekeli kaMongameli weMelika uNkosikazi Kamala Harris ophakathi kohambo lwakhe kuzwekazi le-Africa uthi eleMelika lihlela ukuthuthukisa abesifazane abaqhuba amabhizimusi kuleli zwekazi phansi kohlelo lwebhiliyoni eyodwa yamadola $1 billion. UNkosikazi Harris ukhulume amazwi la egqiba uhambo lwakhe e-Accra eGhana njalo eselubhekise eTanzania andubana aye eZambia lapho akhangelelwe ukukhuluma ngezentuthuko. EleZimbabwe livika lingekho kuluhlu lwamazwe azawathekelela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Kwanele Hlabangana, umkhokheli webandla leRepublican Party of Zimbabwe njalo ekumanyano wePoland.
Na esikunazela ukuthi Kamala Harris ukhethe ukuvakatshela amazwe akade esehlelweni lakhe ukuthi uzavakatshela amazwe athile, njalo ungananzelela kavakatshelanga wonke amazwe e-Africa. Kungakho iZimbabwe nxa ingekho kuhlelo lwakhe angiboni ukuthi kulohlupho ngoba bakhethe ukuvakatshela kulawo mazwe asehlelweni lakhe. Okwesibili, iZimbabwe ayilasizathu sokuthi izisondeze ngoba izisukele ehwahweni ehlelweni ekade ingekho kulo. Kukiwe bona be-United States kumbe uhulumende we-America ukuthi uyafuna yini ukusebenzelana namanye amazwe, iZimbabwe yala sizathu sokuthi izisondeze kumbe yale entweni ekade ivele ingekho kiyo.
Kule mali efakiweyo ukuthi incedise inhlelo zabesifazana labanye, ubona ingani uhambo lwakhe luzaletha umahluko yini kumazwe la afike kulalawa angikhona ezafika kuwo?
Asithemba ukuthi njengoba kuluhlelo oluqhubekayo uzafika laseZimbabwe, labakithi abantwana nabomama basizakale kunhlelo ezinjalo.
Lo ngumnumzana Kwanele Hlabangane, umkhokheli webandla leRepublican Party of Zimbabwe njalo ekumanyano wePoland, obexoxa lapho ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, undoda oleminyaka phose engamachumi amathathu 28 odubule wabulala abantwana abathathu labadala abathathu esikoleni akafunda kiso eseChristian Grade School eseNashville, Tennessee ngomvulo ubikwa ubeselatshwa umkhuhlane wengqondo. Umqondisi wamapholisa uPolice Chief John Drake ubike ukuba lundoda wathenga imbhobho eyisikhombisa ngaphambilini kwesehlakalo lesi. UMongameli Joe Biden uxwayise uMongameli Vladimir Putin wele Russia ukuthi inkulumo yakhe yokufuna ukuthiya izikhali ezenuclear kwele Belarus yikulahla umlomo okulakho ukudala umonakalo omkhulu kwezomvikela kulumhlubulo. Ngakwelakhe icele uPutin uthi ukwenza njalo akuthiyananga lokwenziwa ngele Melika ukuthiya izikhali zenuclear kwele Belgium, Germany, Italy, Netherlands lakwele Turkey. Ugatsha lukahulumende olubona ngokulotshwa kwemihloliso olwe-ZIMSEC solucwayise izikolo ukuthi akukho emthethweni ukuthi zitshele abafundi abazabhala imihloliso ye-O le-A-level ekupheleni kwalonyaka ukuthi kusasa lusuku lokugcina olokuthi babhadale imali yama-examination fees. Ezinye izikolo zibikwa zitshele abafundi ukuthi bengehluleka ukubhadala imali ngosuku lwakusasa mhla ka-30 abasoze benelise ukuloba imihloliso yabo ngolwezi. kodwa izimsek ithi usuku lokugcina lokubhadala imali lumhla ka 14 ngenyanga ezayo hathi kusasa. Abafundi bayavunyelwa ukubhadala ngemali yeMelika, iRand la kweSouth Africa, ledola leZimbabwe. I-examination fees le isukela ku $11 isiya ku $22 ezikolo zikahulumende. Sixoxele isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ, uMnumzana Themba kuye moyo.
I-deadline eyafakwa izimiseki ukubhadalwa i-examination fee ka-November iyavulwa mhla ka-7 kumabasa kuye kuma mhla ka-14 kumabasa njalo. Esikunanzelelayo ke kukabili. Uhulumende ubhadalisa i-examination fee esebenzisa i-US dollar kumbe i-RTGS. Abaphathi bezikolo bese bebona kungcono ukuthi abantwana bebhadale nge-US dollar njengoba besithi abantwana ngababe sebebhadalile kusiyafika umhla ka-30 ukwenzela ukuthi uhulumende nxa esefuna imali mhla ka-7 mabasa kusiyafika mhla ka-14 bona bahambe beyebhadala nge-RTGS basale beleyinye imali ye-US dollar ngaphandle esingeyabo. Konke lokhu kuyikukhwabanisa okuvela ngendlela izimiseki eseyahlela ngayo izinto zayo. Izimiseki na ithi abadala babhadale imali itsho imali eyifunayo ibe imali eyodwa. Nxa ifuna i-RTGS abantu babhadale nge-RTGS, nxa ifuna i-US dollar abantu babhadale nge-US dollar. Okuluhlupho yikho khonoko ukuthi kuthiwa libhadala ngerate yosuku lonolo. Abantu bayabethangela ukuthi idola kaliwi kodwa i-RTGS iyabisiwa uhlonze.
Nxa sesikhangela imihloliso ebhalwa ngoJuni, ungathi abafundi bayitholile yini imali, babhalisile ngobune?
Abafundi abarejistele uJuni sikhangele ngendlela yokuthi abaningi babafundi bazabe bengama-candidates abuya ngaphandle okubizwa kuthiwa ngama-external candidates. Imali yabo uhulumende kangeneli indawo. Nxa sesiyikhangela imali leyana iphezulu kakhulu, $24, imali eningi kakhulu. Njalo singayikhangela isikhathi esincane esinikeziwe ukuthi abantu bayidinge bayibhadale. Kusenziwa ikhonokho ukuthi kuyabe kuthiwa bhadalani i-RTGS ngerethe nje bese bekhiphe irethe yabo bona bayifunayo. Siveleke thina ekubhadaleni i-examination fees sihlala sikhala. Kungumlando kahulumende wokuthi anikeze imfundo ekhokhelwa lilizwe. Okuyukuthi kathesi ngabantwana bayahamba nje bayazibhalela, bayakwazi ukuthi imfundo yabo ikhokhelwe. I-basic education esikhuluma ngayo pho imfundo isithengiswa. Sizathola ukuthi abantwana kade befuna ukubhala baningi kodwa bayenelise ukuyabhadala ukuthi betshaye umnqamulajubhu kaJuni ukwenzela ukuthi ngoJuni bebe bebhala balutshwani kakhulu. Konke khonokho kusenziwa yukuthi imfundo isidula. Angisakhulumi-ke ngomntakambalisi. Umbalisi uzalithatha ngaphi US dollar lonke leli elifunakalayo umntwana nxa efuna ukubhala ama-subject amahlanu. Kusho ukuthi abantwana bababalisi kakhulu bayihlulekile ukuhamba bayibhadala ukuze benelise ukuthi ngoJuni babhale.
Mnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ. Ubexoxa ecingweni lo Ntungamile Nkomo we-Studio 7. Esigabeni lapho esikhangela ukubhekane labadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namhla silonkosazana Ruth Sibanda osebenza emakhitshini eJohannesburg kwele South Africa. Uxoxa loGibbs Dube we-Studio 7.
Siyancenga nje khona lokho ukuthi ukwazi ukulala udlile lokuthi nje uthole isinkwa sabantwana.
Ye, akujule sibili ukuthi emakhitshini uyabusenzani?
Hayi, emakhitshini kusebenza izindlini zabelungu. Uvuka nje ekuseni ukwayenzela i-breakfast, ukwaklinela ezindlini, ukwawatshela, ukwa-ayinela. Ya, yiwo umsebenzi esiwenza emakhitshini.
Kunzima kangakanani umsebenzi wonalo?
Kunzima khona. And the way si ma ungafundanga kakhulu ngibona ngathi yikho kuyenza ukuthi usebenze nzima kangaka, ngoba ma ufundile uyakwazi wena ukuzikhethela ukuthi ufuna ukusebenza ini, ngoba uyabe ufundile ule certificate. Kodwa njengomuntu ongafundanga, mawusuthola umsebenzi wemakhitshini sujabulela khona ukuthi utholini ukuthi ulalo dlile indawo yokulala kodwa umsebenzi wakho na asomsebenzi olula.
Kodwa ulenzuzo yini khona bomama umsebenzi lo?
Ayi, awulanzuzo etheni and njengami ngingumuntu waseZimbabwe ngisebenza eSouth Africa. Ma usebenza emakitchen abelungu bekwazi ukuthi awusuye wakulelo lizwe. Basuka besibhadale imali encane ngoba bayakwazi ukuthi siphume eZimbabwe yokuhlutshekwa khona angeke ukhale uyayamukela kuphela khona lokho abakunike khona.
Singathi ke inzuzo yangikhona inganani? Asikhulume ngenyanga sibili ukuthi uyayenelisa ukuzuza okungaka.
Ngenyanga maybe 3,500 ngenyanga.
Ube susenzani ngemali le ma?
Leyo mali kufanele ngibone ukuthi ngiyathenga ukudla kwami ngiphinde ngithumezele abantwana ekhaya. Abantwana bekwazi ukuthi labo behambe esikolo bephinde nabo bethole ukudla kiyo leyo mali. So kumele ngibone ukuthi ngiyayincenga kancane kancane. But okunye nje ukuthi lami ngikwazi ukuthi ngibe le future ngayo leyo mali hayi.
Kunzima mama.
Kunzima.
Yes, ngathi wena ulawo yini amaphepha lawo special permit. Njalo nxa ulawo wa apply yini ukuthi uthola manje?
Ngilayo yena leyo iZEP ngilayo. Kodwa manje ngisaxakekile ukuthi ngithole lawo amanye ukuthi asiwayenze manje aye waiver. Angikaphumeleli and then abelungu embasebenzelayo ngathi abazimbiselanga ukungcedisa ukuthi ngithole iwaiver le.
Bathi kutheni?
Ayi vela ngibazwa kahle. Angibazwa kahle ukuthi ngingathi bathini baphonga ukuthi hayi uzabona la uzobona kumbe passport yakho uzokuyikhipha. Angithi bayazi kukhona umunye engisebenza naye dine yakhe akazangabe naye iZEP ipassport yakho uyayikhipha so babona ngathi nami maybe kufanele ngiyikhiphe njengaloyo osebenza ingadi.
Singathi pho nxa ungasalungisanga amaphepha la uzawenzani?
Angiyazi kumbe umuntu uyagcina ebuyelile njalo ekhaya kumbe ngizoba ncenga lami ngivikana namaphoyisa ngifana lapha. Ayi uzothi sizobona uma sesifika lapho ngoba kwamanje vele angikabi nasesiqiniseko.
Iweva khona vele uyakwazi ukuthi kwenziwani khonokho?
Angikwazi that's why ngithalela ukuthi kube bona bayangincedisa.
Pho usuyakhangela ngaphi mama?
Vele ngisemnyameni khona lapha angikwazi nokuthi ngithi ngizokhangela ngaphi.
Ye abantwana bangaphi lo baba ume njani ngakhonokho?
Abantwana basekhaya eZimbabwe. Ubaba wabo usekhaya la eZimbabwe kodwa asisekho sonke.
Ye valeliso abantu mama.
Ngiyabonga kubalaleli bonke abangizwayo mangabe ngikhuluma. Siyacela njalo njengoba ngake ngafaka umlayezo sicela ukusizwa umphakathi wonke njengamahlaba ezulu wonke. Silokhu sisacela usizo singabahlali bakodenge. Isikolo sesiqalile manje ngikhuluma nje babhizi sebeze kuqala ukutshaya izitina zokuthi kuqale ngokwakhiwa ama toilet. Kodwa izandla lokho ezizifitshane siloku sisacela nje mahlaba ezulu.
Yi abafisa ukuxhuma bakuthole ngapha.
Inamba yami u 0738648261.
Unkosazana Ruth Sibanda usebenza emakitchini kwele South Africa ubexoxa lapho lo Gibbs Dube we Studio 7 ese Johannesburg. Live talk namhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenzakala kwabeZimbabwe abahlala kwele South Africa abalengwalo esezithelelwa isikhathi ngonhlangu lalonyaka. Singakehlukani hlobo sikhangeleni ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze abamabandla ezokholo ukuthi angavumi ukusetshenziswa ngamazwe angentshonalanga ukuphambanisa uhulumende owakhethwa ngabantu. Basisola abantu abaningi isikhulumeli sikamongameli weZimbabwe umnumzana George Charamba owethusele intatheli izindaba ngokuzivalela ejele. Umsekeli kamongameli wele Melika unkosikazi Kamala Harris ophakathi kohambo lwakhe kubuzwekazi le-Africa uthi ele Melika lihlela ukuthuthukisa abesifazane abaqhuba amabhizimusi kuleli zwekazi phansi kohlelo lwebhiliyoni eyodwa yamadola. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngiseWashington DC nguMagumede uGaino Saidi ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.